Sika disendaba ku VOA Njebele.
Lichona njani mthakazo muhle, livuka njani mthakazo muhle. Hola mukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mathathu kumphalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China, lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Inengi lithi 2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China, lapho ake walaliswa khona esibhedlela owenyanga ezine lonyaka eselatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Ngokutsho kwamaphephandaba kahulumende, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise abantu ababuthane e-trade fair kobulawayo izolo ukuthi uChiwenga uyehlolwa ngodokotela bakhe i-medical review ngesiNgisi. Umbuthano lo ubungowokukhulekela ilizwe. UChiwenga uthwalelwe kwele China nguntulikazi esuswa esibhedlela kwele South Africa ehanjiswa kwele China, lapho alaliswe khona waze waphuma ngenyanga ephelileyo. Ekuphendukeni kwakhe umangalele umkakhe akhanya esesehlukana laye uMary Mbayiwa emapholiseni esithi uke wazama ukumbulala esesibhedlela kwele South Africa. Sikhuluma nje umkakhe uvalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo umelele ukuthonisiswa ngaleli cala kanye lamanye awenkohlakalo. Umongameli Mnangagwa ucele uZulu ukuthi akhulekele umnumzana Chiwenga. Inengi lithi 2019 ngumnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa, kungenwa nje eminyakeni omutsha ngoba ubugcwele usizi lobunzima obumangalisayo. Umnyaka lo uqale ngokubulawa kwabantu abalitshumi lambili ngamasotsha lamapholisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela phezu kodaba lokukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende. Inhlanganiso ezigoqela iZCTU zaziqoqe ukukhalala umsebenzi zakhuthaza izisebenzi ukuthi zihlale emakhaya, kodwa abanye bangena ezitaladeni kwathi abanye bagqekeza ezitolo bantshontsha ukudla lempahla. Ukukhalala umsebenzi lokhu kwaqala mhla ka-14 ngoZibandlela kwaphela ngemva kwamalanga amathathu sokulomonakalo omkhulu ikakhulu kobulawayo laseHarare. Amasotsha lamapholisa ahlasela abantu mahlayana ebangenela lasezindlini abulala abalitshumi lambili. Abafika kumakhulu phose amabili balimala kakubi ngemva kokutshaywa lokudutshulwa. Abanengi babotshwa njalo sikhuluma nje banengi abaphikayo emajele ngemva kokufunyanwa belamacala agoqela awokweba la okubangela udlakela. Bakhona abesifazana abathi badlwengulwa ngesikhathi behlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. uhulumende wachothozwa kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu laba kwamanye amazwe afana leMelika leBhilithane. Kodwa uhulumende wakulandula ukuthi amapolisa lamasotsha yiwo ayehlukuluza abantu esithi kungaba kuyizigilamkhuba ezazintshontshe amayunifomu amasotsha. Isehlakalo lesi satshiya abantu abaningi bethithibele njalo umnyaka uze waphela abantu bekhonona kuphela ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kodwa bengafuni ukutshengisela ezitaladeni. Abake bazama ukutshengisela abagoqela abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-A2s batshayiwe ngamapolisa kanye legqweta labo umnumzana Doug Coulthard. Odokotela labo baxotshiwe ngobunengi phezu kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sikhuluma nje umumo mubi kakhulu ezibhedlela. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu labebandla le-MDC bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke esephula amalungelo lonyaka abantu bebotshwa mahlayana. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uyakulandula lokho esithi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo njalo usebenzela intuthuko kaZulu.
Umuntu otshintshileyo, umuntu olalelayo, umuntu ongu-president olalelayo, is a listening president uMnangagwa. UMnangagwa uthi abantu kuqala. Othi the voice of the people is the voice of God. Ikhonoko yiko sihamba ngakho. Zimbabwe is open for business. Yiko kuhamba ngomnangaba. Buyanini abantu bephandle singabhilini isolation. Kodwa abantu baphosela izifanele bayakhiya, 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 bayakhiya. Bayakhiya ukuthi abantu bashuphe kuze bethole ivoti kusasa.
Kepha umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umoyi umnumzana Robert Mugabe.
UMnangagwa kawinanga kukhetho njalo nje litheli nalithatha kumgabeli limthathela ukubusa ngendlela engekho emthethweni. Lapho icu sifuka siyidola, namhlanje ifuka $25. Lapho icu impuphu, i5 kg hey $2 something $3. Namhlanje i5 kg sesiyithenga nge-$50. Mina lo bengivalelwe ngumnankagwa kobulawayo, kuthiwe khona ngabanqamba amanga ukuthi la ntshontshi ikhethu. Umugabe lokhu wahlalayo ekhethweni from 1980 ulabantu abathathu nxa ngaphosisi abathanda nge-treason, omunye wankona wayenguthwangirayo. Namhlanje umnankagwa lokhu engenileyo sesingu-23 abalandeli be-MDC lapho elithatha khona bo-treason.
Ngaphandle kocuku lwamasotsha lamapolisa kanye lokutshabalala komnotho, umnyaka lo ubumubi kakhulu nanku kule ndlala ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo ngokudla zithi indlala le izaqhubeka njalo emnyakeni ozayo ngoba kungelazulu. Lanxa kunjalo iningi lithi likhulekela ukuthi umnyaka ka-2020 ulethe inguquko njalo kube lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Impiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yokuthi isivule amacala enkohlakalo angamakhulu ayisithupha etheswa abantu abagoqela abaphathintambo bakahulumende, abahluleli bemithethwandaba leziphathamandla zamankampani, isiphehle imbono etshiyeneyo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi baphakathi kokuphenya amacala elawa njalo bazawatshutshisa ngokuphangisa. Uthe phakathi kwamacala alikhulu asebe waphenyile angamatshumi ayisikhombisa lane aphatha abantu abaphakemeyo. inkohlakalo ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe njalo iningi lithi uhulumende ugcwele izikhohlakali yikho nje sehluleka ukuvuselela umnotho. Lanxa abanye bewamukela kuhle umbiko wekhomishini le abanye bathi kababoni kusiba lotshintsho ngoba sokuyinhlala yenza ukuthi iziphathamandla zikahulumende zibotshwe kodwa ziphange zikhululwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuhle ukuthi babe namacala abayanandelelayo ukuthi asetshenziswe, kodwa kuhle kakhulu ukuba abantu bathutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kukhulunywe ngabantu imali zangkhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi bathwale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo, okuyabe kwanele ukuthi esitokisini labo bantu okwakhathesa ukwabila lutho.
Lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamtshutshisi ukutshutshisa amacala alobufakazi izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye, kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho, yingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo, kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo, kanti njalo kube labathutshisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nga ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi ukuza asebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abathutshisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga, amapholisi aphezulu kabathembakalanga, kube sokusiba nzima ukuthi ungazwisi samacala enkohlakalo endaweni enjengayona le. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela, mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe bele cala lezopolitiki bathi bekuletha kuyo ukuthi inkohlakalo, kodwa asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe, kwenziwe ugatsha olutsha lokulandelela lokushuthisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba izama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini, kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye, ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olulwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini le, uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kulabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yukuthi nanguyani ubani obotshiwe esejutshisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years, imali ayeyitshontshile siyithethe sisakhe izikolo lezibhedlela lemigwaqo, hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlabeni phezulu, kungaba kuhle lakho ma ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa, ungeba uyangena esitokisini uhamba amakhiya aphoselwe khatshana. Kodwa kwakhathesa ngibona ukuthi ukhona umuntu osalwesabayo ugatsha lokumisa inkohlakalo, ngoba kakukabi lo muntu loyedwa osethutshiswe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
Umongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamtshutshisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwani ophethe ugatsha lwabathutshisi, ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena, kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa layo sekuthiwa nguye okuphatha i-NPA, kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguye ongunumber one kulaba ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabathutshisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapho angafanelanga khona, kuthi nxa sesehluleka usumangala lawe engathi into kade ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abathutshisi abazalandelela amacala wonke.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeNewsZimbabwe.com ithe kulepolisa elifileyo ngomgqibelo eKadoma ngemva kokuhlaselwa ngotsheketsha abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi ekade behlome ngembemba lamarekeni. Ipolisa leli vele linde eGood Hope Mine yona ezikwa ingeyomngane kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Peter Harry Tatos. Inkundla yezimlife.com yona ithi igama lentombazana efe ngomgqibelo ngemva kokuganxela ewayeni esemdulini weQueen Sports Club kobulawayo izama ukungena kulenkundla ngokufohla nguChantel Sibangilizwe Ndlovu ohlala eCowdrey Park. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukulibingelela kustudio, ngibingelela abalaleli igama lami ngihlanganani ngakwaNcobeni lapha eJohannesburg. Ngomunye lami kangiyanga ekhaya nesimo somnotho nje esikhona elizweni nangesimo sempilo okuhlungu kakhulu mpela ukuthi-ke ma sibuka iminyaka ihamba siloka sikhula lathi sibona isimo sezomnotho lesimo sezempilo kulela ilizwe lakithi singalakho ukuguquka kungekho nguquko kubuhlungu kakhulu mpela kuyikuthi-ke uhulumende yena lo kuyena esiphethiyo. Into engizathanda ukuthi ngiyitshene nje abalaleli bonke umlayezo wami ufike nje kuzo zonke indawo okuyikuthi-ke uhlupho esilalo lo hlupho esizaqhubeka silalo yikuthi akula investor ezabuya izo investor kulela ilizwe ma sisaselohulumeni nalokhu nguye ophetheyo ngoba ama-investor akabhekelelanga ukuthi ubani onamandla angakanani kodwa into abayibhekileyo ukuthi imali yabo abayifakayo kulelo lizwe isefu kangakanani. So loko kuchaza ukuthi there is no direct investor ezakwazi ukuthi ingene lapha ifake imali yayo ngoba high risk lela ilizwe maybe ngaretha maybe number one umhlaba wonke kuba le risk nje yoku-investa lapha ngoba there's no guaranteed ukuthi ungafaka imali yakho lapha ukwazi ukuthi uyithole back. Akungabantu okuyibona okufanele babe ngama-key players kulowo mnotho basayidilayiniwe ngabantu abangafakwanga kulelo hlelo lezomnotho okuyikuthi thina sinje singabathwakazi imathebelele nje yonke nje as a whole. Ngokubona kwami mina ngibona kuyiyona ndawo emgogodla kalela ilizwe.
Salibonani basakazi bakastudio 7 inegama lami uJethile Moyo obuya kotabona umfule engiuphuza kungusimukhwe usobhuku wami kungunjakulo mona. Ngithanda ukubingelela bonke abantwana basezimbabwe abasebesabalele imihlaba nemihlaba bebalekezwe lakubo ngokuhlupheka. Ngithi unyuye omuhle unkulunkulu aze basize kuze kulunge ezweni lasezimbabwe sibuyele ekhaya singabaphilileyo unkulunkulu afake isandla kulelana lizwe elokuhlupheka. Ngiyabonga abasakazi bami abahle.
Njani bakithi basakazi bakastudio 7 labalali bakastudio 7 hhayi siyalibingelela bakithi siwasedlulele ukhisimusi okomeka ngaka singakaze simbone thina abanye lokhu esazayo yikho lo okhulumayo ngoba kwena ophuma isawunda umntwana ezotsho umntwana ephelila uyokhuluma bakithi ngifuna ukuthi ngike ngibone omunye ukhulume ngombono wami ngale ndaba yokuthi u-2020 bakithi mali kubheka kahle nani abantu bezimbabwe angeke abe ngcono ku-2020 akayizohoma wes ngama mbhekile into yokwezihoma wes ezilongu usabusa yona leyi iphathi yabo abathi izanu eyathatha umbuzo ngo-1980 kuzokuyela manje liyobithe ngithi abantu ukuthi ibekezelani yini ukubekezela kakhulu bakithi ngabuya ngami ngabe mina ngithi ake limise abantu abafana nogawule bengangeni kulolu hlelo lingabokhuluma nabo ayezama ukudinga abokhuluma nabanye abantu bezanu mhlawumbe abangcono abanengqondonyana siyazi vele bonke ngamasela ngoba abafuni ukusebenzela ilizwe basebenzela emaphoketini abo sasayibavala imali yonke eyangaphandle ayisiva ukuthi ngasebenzi babhala ama-USA dollar ukuthi angasebenzi kodwa emakhoneni athathe emabhoda kubhatala ngayo kodwa bathi ingasebenzi phakathi eZimbabwe kuthi emabhoda bayithatha nakhona phana ezibabe phakathi emakhemesi iyasebenza into yalaphana kahle kahle ayila direction.
Salibonani, salibonani bathandekayo, okhulumayo umhlomphana umoyo bazalo esigabeni sasenkese eZimbabwe eGwanda laphana. Hayi, thine kusemuzu nje sizwela kwabasekhaya, thine sisegoli lapha akunzima, akunalutho kwakhisimusi nje kufana nensuku zonke. Kahle kanti ikhisimusi ngeyabantwana. Siyabonga laphana, ngithanda ukukhulumisa bonke umndeni wakwaPindi esendaweni yaseNtefe laphana, ubaba laphana uNotho. Siyambulisa kakhulu, angazi noma ulalele naye laphana umsakazo laphana, siyambulisa uNotho labo bonke abafowethu abasemawane labazukulu nabantwana, siyabonga.
Sanibonani, sanibonani ngendawo ngendawo bantu bakithi. Mina-ke igama ngumavusi, nguvusi, nguvusi ngilapha eGoli ngokuhlala, kodwa ikhaya kuselufane elizola khona. Hhayi bantu bakithi, siyahlupheka, abantu bayahlupheka laphana ngokulawayo. Siyabona nje ukuthi into elaphana iyahlupha mpela. Amanzi ye abantu sebehlale 3 weeks ikakhulu lapha emagwegwe. Hhayi siyaxeka bakithi, yeyi abantu bayahlupheka abantu bakithi madoda. Hawu hawu hawu, siyaxela ngempela ukuthi kulunge laphana. Singazi 2020 lo ukuthi uhamba kuzohamba kuthini. Sithi bethatha umbuso balila balila, nakho ilizwe seligobe ngamadoda. Kambe kwenzakalani mpela?
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilunga ledale lephalamende lakwelemelika elidume ngokulwela amalungelo abensundu, umnumzana John Lewis, uthi usebanjwe umkhuhlane wemvukuzane, i-pancreatic cancer. Imvukuzane le isimhlasele yafika kuzinga lesine, okulizinga elibi kakhulu elibulala abantu abaningi. Omnumzana Lewis lilunga lebandla lama-Democrats. Abantu abalitshumi lasikhombisa abalimale kakubi ekudubukeni kwebhomba elibulale abantu abafika phose 100 izolo kwele-Somalia sebehanjiswe kwele-Turkey ukuya kwelatshwa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kufe abantu ababili edolobheni leTexas izolo ngemva kokudutshulwa ngumuntu obangenele esontweni bekhonza. Ukudutshulwa mahlayana kwabantu eMelika yinto ehlala isenzeka ngoba ukuthenga umbhobho kulula kakhulu. Kube lezehlakalo zokudutshulwa komphakathi ezedlula amakhulu amane lonyaka, kwafa abantu abaningi. Ubuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzoba Nzincube.
Yabona into yembhobho le iAmerica izwisa usizi kakhulu, umnumzana Nkomo, ngoba sokube labantu abaningi asebefile bedutshulwa ngama-military type weapons ona lawa eMelika lapha. Uzathola ukuthi i-problem ekhona lapha e-America ngendaba yembhobho leyi, numzana Nkomo, ikuthi it's in the constitution, kulilungelo lomuntu ukuthi khona abe lombhobho ahamba awuthwele, uyabo? So njalo loko kutshengisela ukuthi kungani phezu kokuconstitution ungani into yakho nifuna ukuba samwatha ngani human right ilungelo loluntu uyabo. So iko kunzima kakhulu ukuthi eAmerica lapha unlike amanye amazwe amaningi anjengasithi eNew Zealand. So abantu abona eNew Zealand laphana kwadujula umfana lona wabulala abantu abangu 50 kwathi uPrime Minister weNew Zealand washo bavuka betshintsha umthetho because in other countries it's not in the constitution the right to bear weapons. We have one ukuthi uhambe uthwele umbhobho yiproblem kuphela lapha ekhona. So iko abantu behlala bedutshulwa bebalana phela ungene eAmerica lapha ungena uthenga umbhobho eAmerica kufana lokuzingenela emagross uzithengela isinkwa uyabo yiproblem ekhona nje kuphela elapha Mr. Ngoma.
Ubona likhona yini ibandla elingangena embusweni ligcine seliguqula imithetho ephathelane lokuthenga lokuthengiswa kwemibhobho?
Ya uyabona lapha eAmerica ama-Democrats engakwenza lokho kakhulu ngoba yiwe hlala epusha amabhili akhona lawo lapha ku-Congress and sakubona nje kusehlula lapha emalangeni nje kuphela because anti yabona ukuthi i-Congress la yalapha kuyacina kudividana ama-Republicans ngaba maningi and then ama-Democrats ebesehlela ukuthi athole ivoti yakhona ukuthi injani ipase uyabona yi-problem yakhona. But ama-Democrats mbona ngani ngendlela okwenzakala kakhulu ngayo kathesi nxa bengathola ukuthi sibe bebe le majority njengoba sibabona ku-House of Representatives bephinde beyithole futhi ngale ku-Senate hanye awubona ukuthi bengayiphusha umthetho lo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kanjani mthaka zomuhle siyalubonga uxhaso lwenu emakhaya abalalele kuma radio laba ku Facebook phela ababukeleyo siyabonga siyayibona imbiko yenu kulo rejoice ma post uthi wena happy new year in advance kuzoba lo Vasco Nyaningwe moyo uthi wena amavuko nkomo rejoice maphosi njalo uyaphinda uthi morning mthwakazi. Becky Allen uthi this guy is supposed to be reading news. Angazi utho mina or utho bani. JB Mdluli uthi amavuko kankomo sithemba uhulumende uzazinuka amakhwapha amukele ukuthi sebehlulekile udinga usizo. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning emsakazweni ugawule kanti ngumuntu noma yisibungu kuzophendula uThembani Jiyane lapho uthi i-first born kamnangakwa. Clement Andlop uthi wena ukukhumisana kwabo kuyoleta tshintshobani ngoba bakusem WhatsApp group. Angazi mbona umlaleli lapha ukhuluma ngoTshamisa lo Nangakwa. Makhaya sinazo besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni ngengoma emnandi kakhulu. Sake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Iningi lithi u-2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Kwaneleke mthwakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusiswa ngowa-fast 7. Uqala ezosiyona ngo-7 kulandele ezesintu ngowa-fasta. Mina lani asipeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma. Itshone kuhle.